So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthokazomu hle onamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
asiyo ntutshuko leyo ngiyabantu abalutshwane yinto nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu
isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa sithi uhulumente kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamizi zetshilonga ehlalisa umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo
kiyayikhosirule kathathu isithi indawo ngadavis bas
kulo msekeli wezanu PF okhalise umbhobho entabazinduna izolo ngesikhathi exotshwa ngabemthwakazi Republic Party eplazini alihludunele omunye umlimi omhlophe. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi phose amabili 18 belo mkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke selokhe i-COVID-19 ifike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1487. Asebebanjwe belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,289. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abezempilakahle kanye labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo luyaphambili lanxanje bebikwa belokhe bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Sixoxelo ake waba ngumeli weBinga North yedale lePhalamende umnumzana Prince Dube kuSifanda sambuza ukuthi luhamba njani lolu hlelo eBinga.
Asikahlangani labafundisayo abavela kuMinistry yeHealth. Asikahlangani labo abahamba befundisa abantu ngokuqakatheka kanye lokuthi ivaccine yona leyi kayisiyongozi empilweni zabantu. Besingakahlangani labo ngiyakholwa ukuthi uhlelo lolakade ngikhuluma ngalo ukuthi balabe besithi bakhangelele ukuba lohlelo. Ngiyakholwa ukuthi khona luzahlanganisa khona lokho mhlawumbe ukuthi beqale besiyahlaba ababahlabayo kodwa betshela abanye njalo ukuthi khona injection le eqakathekeleni. Okwakhathesi hayi abantu nje basazibonela ngaphakathina kwe-social media lokuzicabangela lalokho abakuzwa ngabanye mhlawumbe abasemadolobheni kumbe abantu ababo lezihlobo ezikwamanye amazwe. Kodwa okuvela kuhulumende hathi akukatholakali asikabi lakho lapha emakhaya.
Abezempilakahle sizwa kuthiwa abasukumeli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yakwele China le ngoba abaningi bathi kabayithembi. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kuZulu nxa sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahlatshwe?
Kuza kuba nzima ngoba ukuthi khona nxa kuyukuthi lawa ama-vaccine esetholakele ukuthi khona umphakathi wonke owathole ukuthi abantu besukumile phezulu bekhona ngenxa yalokhu akuvele kukhona engqondweni zabo nxa kukhulunywa ngezinto zeChina besokusika khonapho besokusiba lokuthi njalo abantu bona vele sebezwile ukuthi labe libabonayo abakhokhela abangani bayahlatshwa ungani bahlatshwa ama injection amanzi nginje nje banengi enhlangana labo abafika bethi hayi sesakuthanda ungayi ukuthi khona uyehlatshwa injection yona leyana so laba abantu okwakhathesi ngingatsho nje ngithi abantu injection le abayithembi ngangikwazi ukuthi kuzakwenziwani ukuze abantu ke beyithembe le injection ukuze labo besukumele phezulu behambe beyekwenza ngokubona kwami njengoba uchilo even la kuma health workers kwakhona kuyakhanya ukuthi abanengi sebebanjwa ngamandla ukuthi khona wonke umuntu uyahlatshwa ungani kakusela kukhetha kodwa ngabe kuthiwa khona bayaphiwa ukukhetha ngiyakholwa noma labona abaphakathi kuma frontline health workers akhona lamanye ama frontline workers ngiyakholwa ukuthi khona iresistance enkulu kade yatholakala kuthi ukuthi ke kuningi okufuza ukuthi kukhutshwe sobala not only nge injection le nge vaccination yona le but jikelele nje ngokuthi lomkhuhlane yikuyini kule mbuzo emningi esebantwini embona ngani njengobukhokheli njengokhulumende bebengakasebenzi kakhulu ukuthi abantu bebafundise not only kubafundisa kodwa njalo lokuthi abantu bebephe ithemba lokuthemba ukuthi hayi injection le injection sibili engasebenza la kwamanye amazwe
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli wePinga North edalele eParliamente. Kusenjalo umkhuhlane weCoronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 105,767 ezwekazi leAfrika njalo wahlasela abayisigidi phose ezine 3,966,355. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2,597,318 njalo kwatholakala abangu 117,000,000 belomkhuhlane lo ngokutsho kweJohns Hopkins University.
Yebo, mthaka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esililethile la maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya okuqondane le-COVID-19 okugoqela ukuvulwa kwesikolo kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo e-vaccine eZimbabwe lakwamanye amazwe. Silukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Isikhulumeli sikamongameli yamasoni Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi lanxa sokutheni uhulumende kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamisi zeChilonga eChiretsi emizini yazo lapho afuna ukuhlalisa khona umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo. Inkantolo kamantshi emaswingo imise okwesikhatshana ukuxotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 laba ngeviki edluleyo. Loba enkundleni yeZim Live izolo uCharamba uthe abantu abaphikisa lolu hlelo kabaluzwisisi kuhle. Uthe uhulumende uzama ukuthuthukisa lindawo njalo uthe balutshwana abantu abazasuswa emizini yabo. Ngokunjalo uthe uhulumende kabuyeli emuva kulolu daba. Loba enkundleni efanayo umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana Tendai Biti usole kakhulu uhulumende esithi wenza uchuku olumangalisayo ngokuxotsha abantu laba endaweni abayitshiyelwa ngokhokho babo. Iningi liyamsola kakhulu uhulumende phezu kwalolu daba. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana evidlela Ncube.
Akula muntu ongathemba izano PF ukuthi ngalesi sikhathi ngikhona ngalethi intuthuko ehlule iminyaka engu-40 edlulileyo ukuthi namhlanje abantu bangashiya indawo yabo khokho babo baphume bathi bona kule ntuthuko abazavuna kuyo abazazuza kulo ezasebenzela ilizwe. Asiyo ntuthuko leyo, ngiyabantu abalutshwane, into nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu abazazuza kuleyo abazavuna kuleyo nto okuthiwa intuthuko. Ayikho intuthuko engavela kuzano PF ngalesi sikhathi, abakhohlwe ngakho ukhuluma into engekhoyo, bathathela abantu umhlaba, asoze abantu bazuze lutho, akusoze kube lentuthuko, kuzaba into ye corruption njalo yabantu abalutshwane bazuze kuyo baphile kuyo laba abalutshwane, izakhamizi ezisuswayo nalabo abakhelene labo bazasala phakathi kohlupho, phakathi kosizi, bengelalendi, bengelantuthuko, bengelakuphila.
Ucharamba uthi iqiniso yikuthi ukukhitshwa kwabantu laba kuzaletha intuthuko emangalisayo kulumango.
Akula ntuthuko engenziwa ilahla abantu, ibulala abantu, ithathela abantu umhlaba. Akula ntuthuko nxa ngabe kusenziwa abantu babe landless. Ngokunjalo ungabona izinto zisenzeka ngalendlela, kubulawa abantu, kubulawa ulimi, kubulawa amasiko, kuchithwa abantu, kuchithwa ubuzwe babantu, kuchithwa intuthuko abantu akade bezenzela yona. Ungabona uhulumende sethatha umhlaba ebantwini abamnyama, laye nguhulumende wabantu abamnyama, kubonisa khona ukuthi seyicolonial government. Yingqondo engafanelanga ibe khona kuhulumende othi yena ubusa abantu ngomva kwenkululeko. Ngakho ke njalo kumele babekwazi ukuthi iZANU PF ayisozibuse kuze kube phakade naphakade. Yena lo ongena efakwa iZANU PF ngale ndlela izathi mhlazana iphuma, laye aphuma phele kulowo mhlabathi, ngokuba into eyenziwa iphikisana labantu abahlezi endaweni, ibulala abantu, ichitha abantu, kayihlali, izaphela noma ikanjani.
Njengoba inkantolo isimise kancane lolu hlelo, okungahanjwa kunkantolo eziphezulu kweminye imithethwandaba, singabona ithatha isinqumo esifanayo yini, kumbe ngokuya kwesikhathi isizabona inkantolo ivuma ukuthi hayi mabasuswe laba bantu?
Umthethwandaba akazi uhlonishwe kuleli lizwe njengalokhu umthetho lo lesisekelo sombusi constitution kungahlonitshwa. Asikhangelelanga ukuthi noma yiphi umthethwandaba noma yiphi ongathatha isinqumo kuzavuka sekuyinto ehlonishwayo kuleli lizwe. Ungabona bekhwabithi ukuhamba lesinqumo somthethwandaba kuyabe kuyileso esihambisana lohulumende, esihambisana leZANU PF. Ngakho ke izinqumo noma iziphi ezithethweyo, abantu labo bazabe behlutshwa lanxa bevikelwe ngumthetho, bahlutshwe ngaphandle kokuthi kuze kufike esinqumeni sokuthi abantu basuse abantu ababusa kabi. Into ezalungisa leli lizwe ukuthi iZANU iphume iphele embusweni. Ayisalungiseki ukuthi namhlanje singangikhona ihlonipha umthetho. Indlela yokuvikela abantu beshilonga layo yonke indawo yeZimbabwe ukuthi iZANU PF iphume embusweni, yikho okuzalamulela abantu. Nxa isesekhona izinto zizaqhubeka zinje kungalandelwa umthetho, abantu bethwele nzima ngaphansi kwe-corruption lokubuswa kabi.
Umnumzana efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zentaba zinduna ebezikhokhelwa ngamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party isolo zixotshe ilunga leZANU PF umnumzana Ambrose Floyd eplazini alihluthunele umlimi omhlophe umnumzana Brian Davis kumalanga asanda kwehlula. UFloyd uthe ebona amalunga aleli bandla wakhalisa umbhobho, kodwa kumncedanga lokho ngoba akekho obalekileyo. Lokho kwenze wacina ecela ezinyaweni kanye lezisebenzi zakhe ezimbili. Amalunga emthwakazi aseledobha impahla zikaDavis ebese zijikelwe phandle azibuyisela endlini. Lokhu kwenzakala ngesikhathi udaba lwamaplazi soluqalile njalo ukuba segudwini. Ugatsha olulwisana lenkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission lubikwa soluqinisa isandla ekuthungatheni abantu abahluthuna amaplazi amanengi abagoqela owayengunkosikazi kamnumzana Robert Mugabe uGrace, yena obikwa elamaplazi afika phose amatshumi amabili. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli weMthwakazi uMnumzana Mqondisi Moyo ngokwenzakale eNtabazinduna.
Sikhuluma nje seNtabazinduna Mountains lapho owelisikliwi esingu Ambrose Floyd othathele umlungu uDavis Bass indawo yakhe ngokungekho emthethweni esithi yena ulikhaladi is more blackier than uDavis Bass. So ngokunjalo ke indaba yabo isilamalanga amaningi hlupha. Okusidanisayo kakhulu ukuthi iZanu PF iqhubeka igelela abantu besindebeleni kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngomnyama, ngoba i-court yayikhothi rule kathathu isithi indawo ngaDavis Bass. Kanti lo chief uKhayisani Ndiweni umdala the late the current chief yaseNtabazinduna uNhlanhle Yamangwe balezivumelwano abazibhayelana phansi bevumelana loDavis ukuthi indawo leyi kayisebenzise, ngoba wababhalela wabatshela ukuthi ufuna ukuyenza iHeritage Tourist Center for ukugcina imbali yamaNdebele, ngoba iNtabazinduna Mountains leyi kulapho okwaphelela khona izinduna ezenkosi uLobhengula zesilwa kabanzi zivala ngebhethu zidefenda ukuthi amakhiwa engathathi indawo yona leyi. Kungakho ke thina sizileke njengeMthwakazi Republic Party okulibandla elibhiliva ku-restoration agenda ukuthi imathebelele nje kumbe iMthwakazi ngayibuyele kubanikazi okungabantu bonke abavela emkhonweni wemidlenzi lemathebeleleni.
Manje yena lo obefuna ukuthatha iplazi libona ungani kasoza phenduke na?
Kuke kwenzakala ukuthi kuvike elidlulileyo kumbe kumaviki amabili adlulileyo impahla zakhe zike zakhutshelwa phandle waphenduka ezoyethusela imuli kaDavis. But namhlanje asikhangelelanga ukuthi abuye phenduke, ngoba uzabe se-invita ulaka lwethu lonke. Ebesisakufuna nje ukuthi abekwazi ukuthi indawo leyi kaso yakhe, njalo thina ngaso sithe indaba sayingenela asiyishiyi ingaphelelanga. So ke ngalokho sitsho ukuthi hhayi engayenza iphutha athi uyaphenduka, sesikwazi ukuthi hhayi kutho ukuthi kukhona kuthembileyo sibili kule sitsho esithi nxa ufuna ukubona umnikazi wenja chaya inja, kuzasibonisa ukuthi kajena leyi inja umnikazi wayo ngubani. Lapha vele kasidilo Ambrose funa ukubona ukuthi kathi umnikazi wenja ngubani, ngoba uAmbrose engabe eyinja. Okunye sikuzwileyo yikuthi iminyaka emibili edlulileyo ehlukumeza uDavis ubezibula ngokuthi yena ungumkhwenyana kaformer vice president weZimbabwe uKembo Mohadi, ngokunjalo akula muntu ongamthinta ngoba yena evela ebandleni leZanu PF. So ke siyathi ukuthi hayi sikhangele, kodwa ke sithi komthwakazi wonke jikelele sesifuna ukulungisa indaba yomhlabathi. Kanti sinanzelela ukuthi impi ye-liberation struggle yabangelwa indaba ezinjengalezi abansundu bethathelwa umhlabathi ngabamhlophe.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Johanna Mamombe loSisilia Chimpiri sebemangalele usikomitshi wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga lomphathintambo wendaba sasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe befuna ukuhlawulwa $15 million phezu kokuchaywa kwemifanekiso yabo benqunu ngamapholisa. Inkundla yesayithi yona ithi sokubotshwe abasolwa abathathu uThamsanqa Ncube, uHloniphani Moyo loNtodana Ncube beseteswa icala lokubulala omunye umtshayeli womjova nyakenye. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Balibonani balaleli be Studio 7 kanye labasakazi be Studio 7. Bakithi uhlupho lukhona kithi emathebelelendi. Ngiyacabanga ukuthi lungaqedwa yiparty eyodwa, iMthokoz Republic Party. Uma ingathola nje amandla, iyona party engakwazi ukusilungisela izanu lathi ngapha emathebelelendi siphile kahle. Iyona nje kusiya ngani ngani bonke abantu bakwaMthokoz bayayijoyina le party kuthi kuvotwa ivotele yena sinikeze amandla yona party ngasilungisela nje impilo zethu emathebeleleni.
Ngilibingelela ngilibingelela ngendawo zonke ezijiyeneyo balaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi ukuhamba kukaLilian lo blessing ayisikho ukuthi bonke abantu be-alliance sebengalandela labo bantu. Hayi mhlawumbe bebeyinkinga phakathi ebandleni ephathini, mhlawumbe bebeyinkinga bona ngokwabo yikho kwenze basuka. If bebekuyikuthi bebelesiqiniseko ngento abayenza bebengeke basuke, so ayisikho ukuthi wonke umuntu sengalandela labona bathiye ibandla le-alliance. Akusoze kwenzeke lokho. Okhulumayo uGibson Pofu yisebubi kuwat 17.
Mina ngizothanda nje ukuphawula kancane ngaphezulu kodaba lwabantu baseZimbabwe labo ababulala lo umZulu okukhulunywa ngaye. Mina ngithanda ukukutsho ukuthi kuvele baphambanisile, kanti khona kuyenzelwani ukuthi umuntu usuka ekhaya ehamba umango ongaka esiya khona le mzansi, uthi usufike khona le usubona kulula ukuthi uphonge ubulala nje abantu kanti udlame lona lungolwane. Ngolwane udlame, kasizazini ukuthi singobani, sifunani empilweni zethu, njalo kanti vele kuyini esikulandela lapho siyabe sikhona. Woba nenjongo ngempilo yakho, ube lenjongo yokuthi ufunani, usebenzele ekhaya. Abanye ngomuntu ohla athaya uvalelise esuka ekhaya aze ayebuya futhi sethwele amaluba ngesifuba, kuyinto engalunganga leyo. Asintshintsheni bantu bakithi, kuyayangisa lokho okwenzakalayo.
Salubanani basakazi baka Studio 7, ngiyabonga uhlelo elisethulela lona luluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibonge na ukuthi indaba ezanuPF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesigangi ngoba esikhathini esiningi uhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezanuPF, okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili isihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona khakazi kumbe njani angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeli. Ngiyabonga
esibili. Siyakubonga uhulumende esesikuzwa kuthiwa kubuye kungene ivaccine yokuvikela lowo mkhuhlane, and ukhuluma kuhle ukuthi akubanjwa muntu ngamandla. Kodwa inkinga seyitsho le ukuthi athena awubanjwa ngamandla, kodwa siyafika isikhathi sokuthi ungaqhatshwa emsebenzini nxa ungahlatshwanga, ungagadi izukhona ungakuhlatshwanga. Asazi ukuthi impilo thina sikwazi ivela kuNkulunkulu. So kuningi lokho okukhulunywayo lokho asazi sizabona ngakho, ngoba amabhasi kathi njengoba vele uzubukholo ngasukuthi ngiyeyedwa emhlabeni. Nxa sokuthiwa uzubukho sezaba ngiyeyedwa emhlabeni ukuthi ngiyosemela gade, sizabuyela nyawo. Udala ukhokho abantu babevele behamba ngenyawo, sizahamba ngenyawo ngoba lokhu sangene ukuthestweni. Abaningi sathestwa i-HIV, abanye kwapha babehamba bezithesta emgwaqweni ukuthi i-HIV ingayisiyo, abanye saphenduke ekufeni ingayisiyo ngithiwe i-HIV ingayisiyo i-HIV ngaphosa ngafa. Ngiyambonga ke uJehova lanamhlanje nxa ucabanga uzakuthiwa kule injection ukuthiwa iyavikela, uvele ungaguli ukuthiwe ihlatshwe ucabanga konkhwana wakwakubona. Igama likamlimi ngalidunyise mna, ngiyalalela ngendlebe nguzwe nje, akube kuJehova konke ikufa phela.
Labo
kube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kwesatshelwa ukuthi abukuza kwele Australia abedlula inkulungwane ezilikhulu abangela maphepha balakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni yecoronavirus ngoba besesaba ukubotshwa alubana bethebeza phambili. Inkulungwane zabesifazana kwele Cameroon zibambane lozulu emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku kulwe Women's Day izolo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Abezempilakahle bathi bakhathazekile kakhulu ngenkokheli yezigaba ezitshiyeneyo esiyekethise imigoqo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Osibalukhulu besigaba ezifana leTexas besule imigoqo le ngempela viki besithi umkhuhlane lo usuyehlile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonale eTexas umnumzana Rafaeli Mthombeni.
Khona nje thina esive sihlala lapha akusimangalisi kangako ngoba kuvele yona iTexas ngokwayo njengestate samaRepublicans. Asizange sivale ukuthi kuthona ukuthiwa khona kuvaliwe ukuthi ungathi wena kuvaliwe. Bebevele behamba benjalo bengafakanga ama-mask, besenza izinto bengafakanga ama-mask yona lawo. Ama-business evuliwe, konke kuvuliwe njengakhona lokho. Kuyokufana nje lo muntu othi nxa evalilihlo avalilihlo avuleli elilodwa avaleli iwani. Yikho ke konabo nje esinayo nge-Texas. So akusimangalisi after kijimele khonokho ngoba ngabantu abavele bekhangele ukuthi ngabe kuba i-opposition yalokho okukhulunywa ngupresidenti lokukhulunywa yi-health department lokho kwasuka khonale ngombuso oka-Trump, lokho kwasuka ngombuso ka-Trump khonale lokho besebenzisa unyawo olufanayo.
Usuyehlile ngempela yini lomkhuhlane khona ngapho?
Awe, akubonakali ukwehla kwawo lapha eTexas. Kubonakala kulokhe kungathi state sakhona lanxa betshengisa bona abezempilo bayatshengisa lokhu kukhanya kubona ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka ngoba kwenziwa yikho konoko ukuthi kakugcinwa kuhle iziqondiso zokuthi kulandelwe iziqondiso zonezo ezecorona. Baphikisa nxa kumele kwenziwe lokho bona bantshintsha benze lokhuya. Kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi bathokozisa inkosi yabo leyanendala eyayikhona eyalele esihlalweni kodwa yakuya yaphuma. Yikho kanye abalokhu bekugijimisa khonokhuyana khona lapho. So izibhedlela zilokhu ezigcwele kulokhu kusesabeka. Thina abanye singezake sikwenze ukuthi mhlawumbe singela amamaski ngoba sisazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona sikuthi awusekho lapha eTexas.
Basakhona yini abafundi abalokhu befundela ngekhaya njengoba ezinye izikolo sezivuliwe?
Baningi kakhulu abafundela ngekhaya kodwa ke kulezinye lezinye izikolo ezivulileyo njengakhonoko bakuthatha ngokufanayo khonoko nje ukuthi kuyabe kungathi kuphikisa ukuthi kwathiwa izikolo zivalwe bona bayavula, izikolo zivalwe bona bayavula njengakhona lokho. Kodwa ke baningi abalokhe besafundela ngekhaya, abethu nje bafundela ngekhaya ngokhonapho kukhompyutha loba besezikolo zona eziphezulu
university kodwa lokho befundela ngekhaya befundela ku-computer akukabi lokuthi bayehlala phambi kukambalisi bafunde akukabi khona lokho ngingazi njengoba sebeke TC lekhathesi ukuthi engxenye sekuzaqala njalo izikolo ukuthi bahlale phambi kombalisi sizakhangela sibone ukuthi kuzahamba kwefika ngaphi
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa sithi uhulumende kasoze abuyele emuva kudaba lokuxotsha izakhamizi zeChilonga eChiretsi ehlalisa umlimi omhlophe ozalima utshani benkomo. Kulomsekeli wezanu-PF okhalise umbhobho entabazinduna izolo ngesikhathi exotsha ngabemthwakazi Republic Party eplazini alihluthunele omunye umlimi omhlophe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.